Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi kwaStudio 7. Hayi, thina siyaphila ngomusa kaNkulunkulu. Into efuna ukukhuluma ngayo namhlanje ake lingizwe kahle. Ngangithanda ukulalela amazwi noma ngithi isintu esasikhulunywa ngabadala bethi khona asilandele amasiko ethu. Kodwa ke abanye athi sibaphuma ukukhuluma ngayo kodwa kabaloni. Ngoba ngisho ukuthi khona kanti bayafuna amabele enjelele, bayafuna imali enjelele, kodwa ke ukwenza kwabo asikho. Ngokuthiwa nxa ungakhiphanga amabele le mali uyathonisiswa. Kwenda ungakhiphanga kanti ngembala ngeqiniso lonke into enje kayidimandwa ungadlula kudlulile. Pho ke abakithi lapha abadimanda njalo into engilovolo ngayo engimangalisa inye onilaba bahamba isihlahla phansi bengamasobhuku bepropose imali besikhona nxa sibuye ebantu bethi khona sipasise i-R10 nxa sibapha ukuthi khona kathi vele i-R10 le imiza emingaki abafuni ukukhuluma ngakho uzothi khona sipasisile ngake ngilonde umuntu mina emzini wakhe hhayi asitsho khona silonde khona sikhona linapropose andi buye ebantwini lizwe abantu khona bona bakwanisa okungakanani ha wasibhuka khona uthole sevuka umhlonga kungasikho kathi ke usobhungu abantu bakithi ngoba usobhuku esevusa umhlonga uzahlonipheka ethiwana hayi bo mase watshile khona hayi asikhulumeni kuhle njengezakhamizi lawo yisakhamizi esobhuku kodwa uthole khona nethi khona angake silande umuntu emzini wakhe thina sibhasile kufuneka i-R10 singakhala imizi ekhona iyasinika almost 15,000 rand kodwa asiwe sithule khona 50,000 rand kambe shuwa ingathatha imota le-road ungayithenga isiya enjelele bafuna ukuyamisa imota egedini lenjelele kanti isintu sona sikhona imota ingafika enjelele kabafike ngezinyawo isintu kasikho esenyakithi bakithi ngicela abazi ngesintu beke babatshele kwenilanga eridingi njengoba lalikhume ngesintu ngiyabonga ngisekhezi mina
bakithi njani lonke emagumbini amane omhlaba mthokazi omuhle malume sasitovile vuka malume vuka masinya uvule ivolumu kakhulu nakubingelela khonapho ngumzukulu wakho umoveni mnewethu khona ngapho egwamba sipangani wani mogizi vuka sitshele omuhle egwalupa twana vuka phela umunye sunana maziwa lawo khona ngapho malaba ekuhuli sitshele omuhle urayithi mle vuka baba angiyalithanda bantwana benkosi iphilani liphephe kuphela liphuzani ekuzivikeleni phakathi kobhubhane lolu madoda awu bakithi saphela isizwe sikababa calabani kuqanda yini bantu hhayi kodwa-ke amasanitayiza akhona kodwa yabiza mani ye hhayi sepayo nale i-green park ezani ngayo madoda izandla kuyafa ikorona le ngiyabonga nxa liphephile liphilile ngilithandathandini ngiyabonga
kanti mina ngicela ukubuza into eyi-1 imishini yokuthesta abantu i-COVID-19 eZimbabwe ikhona yini yona noma sebesibona ngabantu ngokuwa njengempukane besiwa kuphela besifa bengathestwanga bengakwazi ukuthi bayagula noma baguli ayi futhi bakithi lo government we-ZANU-PF ayi lokho kunje thina kaze sikubone lokhu mina ngifuna ukwazi khona lokhu ukuthi ikhona yini imishini yokuthesta abantu ikhambi lona yiliphi abalisebenzisayo ukuvikela labo bantu asebephethwe yileyo nto leyo
njengobukhokheli bezigaba siyafisa ukwazi ukuthi kustudio 7 namhla vele indaba esegudwini libe lisithumezela amamesethi ukwenzela ukuthi singene endabeni okuyabe kumele kuxoxwe ngayo lathi siphathise kuhle ukuphathisana ezigabeni untuthuko yelizwe ezi kukhona okunye okuyabe kufisa ukuthi lathi njengama-councillors elifani sibekwazi ukuthi heyi liphuma nje namhla lithona silohlupho olunje kuyasiphathisa kakhulu
abobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.